Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 Mbimbitho 2021 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Muhati ube khona emhlanganweni we Politburo namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi indaba kaMuhati inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Cabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kwezanu PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuthiya umsebenzi kukaMnumzana Kembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzayo bavele nje ngabala bankeni, ngabala bank account ukuthi bathange ngemadlana encane yasale ebank, ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeke kakhulu abantu enyakeni, bakhathazeke kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi khona kuqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu.
Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa izikhondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Sokuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu, 25,077. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Uhulumende ubika ukubana ngokutshona kosuku lwayizolo besokuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu, 25,077. Lokhu lwaqalisayo ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Leli nani likhuphulwe ngabahlatshwe izolo kuphela abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,556 elizweni lonke. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,472 eZimbabwe. Sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lasithupha, 36,148 ababanjwe belegciwane leli elizweni jikelele. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuthiya umsebenzi kaMnumzana Kembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Ekhuluma kwakuqala ngodaba lukaMuhati owehle esihlalweni ngemva kokuphuma kwendaba zakhe zemacansini labesifazane abaningi abanye babo bengabendileyo, uMnangagwa uncume uMuhati emchaza njengomuntu osebenzele uhulumende ngokuzinikela. uMnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wedalela phezulu lezanu PF Politburo eHarare lamhla. Isikhulumeli sezanu PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba umhlangano ungakaqali ukubana uMuhati kasoze asuke esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli webandla. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolu elayilungelo loluntu uMnumzana Mbonisi Kumpho.
Bengibukele lami kusenzakala konke lokho amalangeni adluleyo kuzofika ekutheni uMuhati aresign achiye umsebenzi. I-Politburo meeting ezani ithe ingena namhlanje, uMnangagwa wathi bayamukela i-resignation letter kaMuhati, okuyinto engazange isimangalise thina kangako ngoba ngicabanga ukuthi kukhona abakuhlelileyo bakulungisa bakuvumelana njengoba uMuhati ube khona emhlanganweni we Politburo namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi indaba kaMuhati inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Ngicabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kwezanu PF kulabanye abade besebenzisa indlela ezingcolileyo ukuthi bathole i-information kuMuhati besenzela ukumdiliza. Kahle kahle ngokubona kwami ngicabangela ukuthi abantu laba bebenga-undermine umuhati kodwa bebe undermine yena ngokwakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa yikho okwenza ukuthi kuze kufike lapha engilethemba ukuthi vele bekungasizo sifiso sabo ukuthi bamise uMohati ngoba nxa sikhangela ngendaba yamacala lokho kuthiwa licala elenziwe nguMohati constitutionally akula bufakazi obekungade bungamenzi ukuthi athiye umsebenzi kodwa amacala okubulala abantu uthiwe ngulawo uMnangagulawo njalo bayakwazi kodwa kabathiye umsebenzi ukubonisa sobala ukuthi indaba kaMohati le ayilani lalokho okwenzakaleyo
abanye bathi okwenzakelele kumnumzana Mohati lokhu kutshengisa ukuba kungaba kulokulwisana kubangwa amandla kubandla lezanu PF ukubona kunjalo na
kuzabe kungokuqala kuhistory yezanu PF since 1980 ukuthi kube lo vice president wezanu PF ongekho kuhulumeni engikucabangela ukuthi lo abazamenza abe ngu vice president welizwe oza replace uMohati bafuna ukumthathela amandla bafuna ukuthi angene lapho angabi lamandla amaningi asebenze kuphela kuhulumende kodwa angabi lamandla amaningi ngoba bengathembani bona ngokwabo kuyabonisa sobala ukuthi kulokungathembani okwenzakalayo ebandleni lezanu PF
umnumzana Mbonisi Gumbo ngolela ilungelo likaZulu limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ewobulawayo ukuze sihlaziye ukubana abesifazane bona bathini ngokuphathelane lodaba lukaMohati usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Barbara Danyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MDC Alliance
bedelela kumbe sithi ube uabuser i-ofisi yakhe njengovice president welizwe ehlukuluza omama okwamacansini ethi umuntu ola power i-political power imele isetshenziswe ukuphathisa abantu kumbe ukuseva abantu ayimelanga isetshenziswe ukuhlukuluza omama kumbe ukutshontsha kumbe ukuthatha izinto kumbe ukuvayoleta ukuyephula amalungelo abantu i-International Labour Organization yaphuma le convention ngo-2019 i-convention number 210 esekelwa yi-recommendation i-convention 190 esekelwa yi-recommendation 209 eyokuthi khona kuqedwe ubudlwa ngudlwangu okwamacansini emisebenzini etshiyetshiyeneyo ngenxa yokuthi i-Labour Act kayikukhangelisisi lokhuyana i-Labour Act ilezikhala kumbe amagetsi yikho ubona abantu abaningi bephuma kiyo bengazange beyenzwe lutho so i-ILO yaphuma lakhonokho bekhangela ukuthi omama ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke jikelele omama bayahlukuluzwa emsebenzini etshiyetshiyeneyo lapha sokukhangela konke yonke ndawo engabizwa kuthiwa yimisebenzi kumbe kungaba yi-informal labantu abantu abathengisayo abaphozeni kungaba kungaphi anywhere lapho kungaba khona okungabizwa kuthiwa kusemsebenzini i-convention le ikhangelela ukuthi i-protecte omama ikakhulu lanxa sikwazi ukuthi bakhona abanye obaba labo abahlukuluzwa ngabanye omama bayabe bele power but ikakhulu omama yibe sibathola beku-situation yona leyi edanisayo kangaka so thina siyakwamukela ukuhamba kwakhe lokhu siyakwamukela singabanye sasifaka i-pressure kumawadi ukuthi kahambe kalufanelanga ukuthi abe sehofisini naleyana ngoba uyahlukuluza omama yize woman abuser so kumele a-resign so ngakho thina siyathaba njengabomama be-MDC Alliance ukuthi bakwenza khona lokhu bamele ba-resigna bamele bahambe sithandekile ngoba sikhathele thina ngabantu abahlala be-abuse omama
isikhundla lesi esitshiywa ngumnumzana Mohati ubone ngani kumele sithathwe ngowesifazana yini
umbuzo lowo othandekile vela umelanga ube khona uMnangagwa kumele abekwazi ukuthi khona i-gender equality is a right kumele abekwazi lapha ayenza khona ama-appointments kumele abekwazi ukuthi kulabantu abangumama lanxa mina ngingaso umuntu wezanu but nxa sikhangela sikhangela ukuthi khona izanu kayilandaba labomama omama bakhona bezanu abafundileyo bakhona abafaneleyo amahuwiso nalana kodwa sibona ukuthi upresident wakhona kabakhangeli so uzabona ifaka umuntu ongubaba thina sikhangele ukuthi laye kafaka abantu abangubomama umama ngoba igender phela ayiland ayikhangeli ukuthi uvela kuyipi uluphi uhlangothi politically umbe uhlala ngapi kumbe igender igender so thina sithi kuzano kamele babone ukuthi abantu abangomama bayahlonishwa.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MTC Alliance. Limzwe xoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esebhilithane. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla yokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa izikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ukuze bavunyelwe ukubuyela emsebenzini. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association uthi phezu kwalokho uhulumende uzamele aphathise abakulomsebenzi ngosizo lwemali ukuze benelise ukusungula amabhizimusi abo achabalaliswe yi-lockdown njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Ndiweni utsho lokhu kungxoxo ayenze lo Mike Obe we-Studio 7 ethi njalo kumele uhulumende angabajiyi phandle kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abazisebenzayo bavele nje kabala bhenkeni, kabala bhenki akhawunti ukuthi ngathangile madlala encane yasale bhenki ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeke kakhulu abantu nyakeni, bakhathazeke kakhulu kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi khonana kuqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu ngona ziphephe, abantu bafakwe phambili ekulwiseni umkhuhlane lo kakhulu. Nxa kuzoba nephakheji ezakuya kumbe usizo lukhona abantu abaluthole ngoba abanye vele kathe sesethuleka ukuthi bavule bayithengisa abasela lutho. So uhulumende kabise that iphakheji yokuthi at least ivale izikhala ezizakeleyo nge-lockdown naleyi ebesikuyo sukusela ngo-January kuzofike namhlanje.
Ndiweni elizweni sekule Jackson elivikela i-COVID-19 lelele Sinopharm elavela kwele China. Siyabona phela uhulumende yena ekhuthaza abantu ukuthi balithathe ngenxa yokuthi bathi bafisa ukuthi ngesingisi bathi yi-herd immunity. Abantu abaningi ngalithatha leli Jackson kusho ukuthi kulabantu abalutshwane ngempela abazabhubha ngenxa yalo mkhuhlane we-COVID-19. Yini umbono wakho mayelana ngaleli Jackson?
Ijekiseni leli ngomnakano wami mina ngicabanga ukuthi abantu abalemukele kodwa ngisazi kamhlophe ukuthi kule mbiko eminingi lokungathembi nje ukuthi livela eChina into yokuqala. Abantu bathi China zidinga bazithembi. Kodwa ngomnakano wami mbona yikho esinakho kathesi. Kungcono ngibe 76% protected than to be zero. Asilithatheni, kanti kumqoka kakhulu inkokheli kazibe phambili ekuthatheni ijekiseni leli ukuze abantu balithembe. Ngoba singani sifuqela abantu nasimile inkokheli, abantu bathi bafuna ukubona ngathi ukuthi kuyaphila mba kuphili yini.
Ngifisa ukuthinta udaba mayelana ngolwazi mayelana ngaleli Jackson. Esiyezwa abantu abathiyeneyo bekhuthaza uhulumente ukuthi abe lenhlelo ezijiyeneyo ezijonge ukufundisa uzulu okuthile mayelana ngaleli Jackson. Ubona ngani lokhu kuyinto eqhakathekile na?
Ye, qhakathekile lani bafundiswe. Wananzela ukuthi even mabona kude nalo oyithile ezijeniswayo kwezindawo ayifiki, abantu abayamukeli iradio ayifiki. So kade ukuthi ngani uhulumente abe lenhlelo ezingalanda abantu ukukhulunywa labo baboniswe bantshele babuze imibuzo baphendule lapho abaphendulwa khona. Ngoba kathesi kule mbiko eminingi ebhodayo kuma-social media ama-WhatsApp la abantu abayemukelayo ukuthi lingathathi 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 Jackson Lay uphawu lukasatane njengoba ngishile ukuthi abantu bakithi abaningi ngamakholwa so ngasathandekele abantu bahle kubalekele ekhatshana. So-ke ukuthi mana uhulumende abhode ebantwini ama-road shows angene ama-reserva bafundise ama-gatekeepers abantu abakhangele izigalo ukuthi umuntu ongakhulunywa uyalalelwa bafundise babe lolwazi. Engxenye singabona inani abantu abathatha liqansa. Kodwa konye umqoka futhi ngoba yikuthi xa ijekiseni libuyile kalitholwe ngabantu abasebenzayo kakhulu banaba bemkambu ngoba yibo vele abaphethe umkhonomi wethu.
Ndiweni, sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukuthi athathe leli jekiseni ngenxa yokuthi yena ubona ngani kuzafika isikhathi lapho abantu abangakalithathi leli jekiseni ngeke bayenelise ukuthola imisebenzi, ngeke bayenelise ukugada imitshova. Ukubona njani lokho?
It may sound very bad to say that, but let's put it differently. Say that at my workplace e-ofisini yekhampani yamavenda bahlatshiwe bonke mina ngihlatshwanga. Ngasizibathele yini mina mbe ngife baluze mina. So ngicabanga ukuthi mina uqakathekile ukuthi abantu bayithathe Jackson. Of course, ngeke ngani abantu banje ngamandla kodwa kusizani ngobe ukuthi ebusini 50 abantu bahlatshe 50 bahlatshwa. Asesingaqalisi phela.
Lo mnumzana Mike Ondiweni umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors Traders Association yimzwe xoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 yobulawayo. Live to kulamhlanje uhlelo Diaspora Forums kubekela phambili isikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe nakwamanye amazwe. Esigabeni lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje silethulela unkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson okhokhela iqembu le-$20 movement. Leli liqembu elijonge ukuncedisana ngemali lapho ilunga lifelwe ngowemuli ngokutshayelana $20, $20 yikho ibizwa ngegama lelo. Ngenxa yokuba baningi kuqembu besedlula $200, amalunga wonke engatshaya imali encane engange-$20 ofelweyo ugcina ithola inkulungwane ezine zamadola, $4,000. Asizweni uManyoni echasisa ngaleli qembu elibunjwa ngabeZimbabwe asebehlala eMelika laseCanada.
I-$20 movement le inhlanganiso yethu esayiqalisa ngo-2019 ngeyokuncedana nxa sihlangene lenhlupho ezinjengokufa. Ukufa in particular yiyo into esiyikhavayo. Sabona ukuthi abantu abaningi bathole nzima lapha siyafelwa tshana lekhaya, siswele lokuthi senzeni ukuze sincedisane ekhaya lalapha. So sasisithi singafelwa last minute sesigijima sesitshaya izimali khonapho umuntu ufuna ukugada, ufuna ukuya ekhaya. Isikhathi eziningi abanye babegcina bengasahambanga. So sathi sesicabange khonokho saqalisa ukuthi into leyi singenza njani. Bakithi sibaningi kakhulu la, siyimuli enkulu kakhulu. Singahlanganisa amakhanda ndawonye sikwenze kube yinhlanganiso eqoqiweyo ukuthi inyowethu engafelwa singancedana njani ukuze senze umsebenzi ube lula.
I-Barrier Society Insurance Policy.
I-movement leyi ayisiyo insurance gayisiyo Barrier Society. Sathi siqalisa sile ngqondo yokuthi imali yomgano ukuthi nxa abantu bengafelwa siyahamba siyebamba izandla sifake imali emganwini. Kodwa imali yemganwini gayithenjwa ngoba awukwazi ukuthi bangaki abantu abazabuya befake imali. Kodwa thina sibaningi lapha njengamaZimbabweni, sigcwele ama-state wonke. Singahlangana sindawonye, singayenza iqembu lethu sifike kumbe 300. Umuntu oyedwa echaya i-$20 sakwenza kuba yinto elula ukuthi kungabi yimali eningi. i-$20 ukuthi noma uzibani uyenelisa ukuyikhipha ngesikhatshana sinceda omunye wethu.
Ngathi ama-Barrier Society abasebenzi ngandlela yini?
Umehluko wethu labo ukuthi thina kasilama-subscription ngenyanga. Imali yethu siyitshaya kuphela uma sokubhujiwe. So kungahlala inyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu omunye wethu engabhujelwanga, akula mali esiyitshaya. Kungafiwa kuphela yikho lapho esiyitshaya khona imali. Sile gruphu yethu WhatsApp yikho lapho esazisana khona nxa kungabhujwa. Iqembu lethu leli lilo president, upresident wakhona yimi.
Umcabango wokuthi libumbe leli qembu wavela ngaphi, ngenjongobani?
Ngabhujelwa ngumna wami ekhaya. And umna wami wagula ngesikhatshana ngesiphithiphithi ese-South Africa. Ngaduveka ngathwala nzima ukuze ngingenelise ukuthi umama lathi sihambe ekhaya ngayenza ama-GoFundMe. Ngagcina ngenelisile ukukwanisa imali yamatikiti. Le inhlanganiso yethu le nxa uyimemba yakhona kuphela ungavele ubone umemezelo wokuthi heyi omunye wethu sefelo. In 3 days bese sikholekthile almost abantu bonke babe sebetshayile imali and ofelweyo wakhona ehle ezuze imali engange 4000 from ama $20.
Yikho ke nxa umuntu efuna ukuba lilunga wenza njani?
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga laleli qembu bangithola ku nombolo zami zocingo u 616-994-2721. And kumele ngibe specific ama member ethu esiwathathayo ngalapha kuphela ayikhona abasekhaya kodwa izihlobo zabo ezisekhaya zi-covered.
Lo nkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson umkhokeli weqembu le $20 movement sixoxela eseMichigan khona lapha kwele Melika. Izizalwane zeZimbabwe zezemukele ngenjabulo exhubeni lokwesaba inyathelo leSouth Africa lokuyekethisa imigoqo yeCOVID-19 lockdown ngesikhathi ingcitshi zisithi liyeza ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa zithi isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa liviki sokuthi imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwecoronavirus isiyekethisiwe zindaba ezimnandi ngoba lokhu kuzavula indlela zabo zokuziphilisa kanye lemisebenzi. Ngokutsho kwesimemezelo lesi, isigaba sale imigoqo sisuswe kuhlandla lesithathu saya kuhlandla lokuqala. Lokhu kulandela inhlolisiso etshengise ukuthi kumemetheka kwalo mkhuhlane ngeviki sekwehle kusuka kubantu abangamashumi ayisishiyagalolunye 90,000 kompalakazi kwaya kubantu abazinkulungwane ezilitshumi 10,000. Kulokhu kuyekethiswa kwemigoqo le, ukwenqatshelwa kokuhamba kwabantu sekuqala phakathi kwamabili ebusuku kusiya kuhola lesine ekuseni. Imbuthano layo isivulelwe ukwemukela abantu abalikhulu 100 phakathi kwesakhiwo labangamakhulu amabili lengxenye 250 kwababuthene phandle. Utshwala labo sebuthengiswa santando ngaphandle kuphela ngesikhathi sokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu. Lezi zindaba ezimnandi kwabeZimbabwe ikakhulu abasebenza endaweni zokuphuza amanzi amponjwana la kanye lezokudlela njengoba ukuvala masinyane bekusenza bathole imali encane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo uthi kwabanengi uMangoye ubevele eselala eziko.
Abanye ebesesingasasebenzi kuvaliwe kumankampani ethu sesizobuyela emsebenzini. Abantu abaningi abakithi eZimbabwe basebenza kuma-restaurants. So indawo lezo bese zivaliwe, so kusinika ithemba ukuthi bazokhona ukuthi babuyele nabo bakhona ukuthi basebenze bakhona ukuthumela imindeni yabo ekhaya ukudla nemali.
Kodwa-ke ingcitshi yezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi liyeza elinye ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane ebusika.
So I think we have to be nimble and realize that until we've got control of the virus, we're going to have to adjust.
Sithemba ukuthi leli hlandla lesithathu lizathi liqala sesihlabe amajekiseni bonke abezempila kahle.
We've completed our vaccination of the healthcare workers and have got to some of the other people with comorbidities.
Le yinto esitshayeningi lezalwane zeZimbabwe ezigoqela unkosazana Gugunqube zihlulukelwe.
Sihambe siyosebenzela imuli zethu yebo kuzosisiza sirecover lapho besiluze khona kodwa ke asiyalenini silokho esiqaphele ngoba iCovid isasekhona yebo kuya ngethusa njalo ukubana manje siya esikhatini somqando and ama cases akhona abamaningi so mina ngithi asiyalenini silokho sigqokanini ama mask.
Le into egcizelelwa njalo ngumnumzana Abel Khumalo ngemva kokuthi ingcitshi zithi sekungenzeka futhi kuqhamuke olunye uhlobo lwecoronavirus olwehlula la amajekiseni asekhona.
I-wave 3 leyi isishayisa ngovalo ngoba kusho ukuthi sizobuyela futhi kuma-lockdown siphinde sibuyele kubo-level 3. So kunzima sizobhekana nako uma sekufikile. Njengakuxwayisa abantu ukuthi nje siqhubekeni sizigcinile ukuze siphephe kulesi sifo.
Isikhulume sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi lesi akusiso sikhathi sokukhumula amabhaji ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi iningi labantu alikahlatshwa amajekiseni okuzivikela.
asizibambeni sekeleni ukungenangena izibhedlela ngeke zisiphathe ngendlela eziphatha ngayo abanye abantu ngoba sesizwile ukuthi kulabantu abakhalakhalayo ukuthi ezibhedlela ukuya khona nje kuyakufa khona asiyekeleni futhi njalo uhamba-hamba sicrosa iborder sisiya ekhaya kumbe sisiza ngapha kwele South Africa ngendlela ezingayisizo ukuthenga amaphepha ukuthi umuntu usetestile yena engatestanga ngoba ekugcineni kufanele ukuqala ubezazi wena ukuthi awulawo yini lo mkhuhlane njalo uvikele labo obathandayo
okwakhathesele South Africa selilabantu abedlula isigidi lengxenye over 1.5 million asebehlaselwe i-coronavirus sebekunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 asebefile ehlelweni lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane sebe siyafika amachumi ayisitshiyagalombili around 80,000 abezempila kahle asebehlatshiwe Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nguthuso Khumalo.
Kweze midlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eAfghanistan ngama wickets alishumi. Emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test ofike emaphethelweni namhlanje. Lo mdlalo uqutshelwe kwele United Arab Emirates. Intuthule zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo lodaba ngokugcweleyo.
Kapteni weqembu laseZimbabwe uSean Williams udlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leli njengoba etshaya amaruns edlula ikhulu okubizwa kuthiwa yi-century ngabazi umdlalo kakhilikithi. Ekhulume ekupheleni komdlalo uWilliams uveze ukuthokoza okukhulu ngokunqoba kweqembu lakhe.
Ukunqoba kumdlalo we-test ngemva kwensuku ezimbili kuyinto enkulu kakhulu kithi ngoba sileqembu elisacathulayo elikhalele ukuba likusasa enhle. Njengokutsho kwami ukunqoba ngemva kwensuku ezimbili kuyinto ejabulisayo kodwa kuzamile singathabi sedlulisa amalawulo ngoba kusasilo omunye umdlalo we-test okumele siwudlale. Ngalokho-ke siza kuthi ukuhlaba ikhefu kwensuku ezimbili sibe sesibuyela ekuzilolongeni.
Intsisi izindaba ezemidlalo uDumi Dlakama uthi kuyinto enhle ukubona Williams ekhokhela ngezenzo enkundleni.
USean Williams udlale kakuhle ongene sokungani sokunzima uqembu leZimbabwe silahlekelwe ke ngama openers abavulayo ababili kodwa yena wangena wase akhama innings akhe kancane kancane nje waze wafika ku half century wase convert half century yakhe eyisa ku century ke okuyinto ekade iyinkinga kakhulu kuZimbabwe kubana ke ama batsmen sokumele aqale ku convert ke ama half century wase kuma century yena wenelisa ukwenza lokho. Kuyinto ejabulisayo njalo ke kubana ke yena njengo-captain ke useza captain eZimbabwe ukuthola i-win ukunqoba away from home ku-test match leyi kuyinto ejabulisayo ke kubana hey kusikhathi eside kuzawuthiwa iZimbabwe inqobile yona i-away from home.
Williams ubuthelela amaranza ngo-105 kuhlandla lakuqala elokuba iqembu leZimbabwe litshaya ibhola njalo nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle okwedlula abanye. Ngokwesithathu kuba Williams abuthelela amaruns edlula ikhulu edlalela iqembu lesizwe njalo ngokwesibili engukapteni. Lo mdlalo bekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu njalo umdlalo wesibili ohlobo lwe-test uzakuba phakathi kwalawa maqembu uzadlalwa mhla zilitshumi kunyanga kaMbimbitho. Ngemva kwalowo mdlalo lawa maqembu azadibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuchiya umsebenzi kaMnumzana Kembo Mohati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu iJSN yokuzivikela emkhuhlaneni eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe sokuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu 25,077. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.